abantu beMelika babonkomo ama-politicians bazama ukuthi bakline igama leMelika leli eselithathwe nguDonald Trump walidonsela edakeni. Ingakho beforced kakhulu ukuthi uDonald Trump bamimpeache. Kuza njalo besenzela ukuthi kulamanyethelo thize abawaziyo ukuthi nxa bengamyekela azayephuma esikhundleni sakhe engazange wayenelisa ukuthi akhitshwe noma mhlawumbe athathelwe i-immunity leyana yokuthi nxa ungumongameli or nxa uke waba ngumongameli welizwe kulezinye izinto ukuthi awusafanelanga ukuthi uzenze ezifana lokuthi ukhanjiswe emthethwandaba lezinye izinto kwethiswa amanye amacala athize. Nxa engaze ayephuma ephuma nje engayimpitshwanga kuzatshengisela ukuthi baza kwehluleka ukuthi bathole ingcazelo noma bake bamdonsele ezinkantolo bake bazwisisa ukuthi kuhamba njani. Yingakho ukuthi impeachment leyi yikho njengoba sitsho ukuthi ithwele umthwalo omkhulu kakhulu, umthwalo wokwesula udaka elizweni leMelika, njalo lo mthwalo wokuthi benelise ukuthi babone ukuthi into leyi bangayigeza njani ukwenzela ukuthi babe linqubekela phambili. Yingakho namhlanje nxa sisiyakhangela bakhona abanye kulo House laphana ama-Republicans ayiwo abaphathi ka-Donald Trump abaye bahamba bayavotela bavuma lokhu okuhlongozwe ngama-Democrats.
Ama-Republicans kudale le-Senate ubona bebambana lama-Democrats yini bemfumana elecala u-Trump?
Kusenethi babunkomo kuzabe lobuzinyana thize. Ubunzima obuzabe khona ngokuthi into ekhona kathesi kuma-Republicans iningi labo basanwaya amakhanda, benwaya amakhanda nje bacabanga izinto eziningi babunkomo ezihlanganyela ukuthi nxa bengathi basekele ukuthi uDonald Trump abe convicted kuzatshengisela ukuthi iparty yama-Republicans yiparty yezidlova. Kubuye njalo bekhangele njalo ukuthi ama-Republicans noma uTrump eyenze inhlekelele leya leyo kodwa ke basasele lama ambitions yokuthi iparty yabo basafuna ukuthi noma kukhetho olulandelayo noma kuma next elections ama Republicans abuya angene kukhetho loluyana babuye njalo bayenelise ukuthi banqobe. Ingakho ukuthi bazama ukuthi lapho ba calculate babona ukuthi into abangayibona engancida noma engayenza kube lenqubekela phambili kuyini. Kodwa ke engikubonayo ngibona ingathi bazayidelaya lento kuhlale isikhathi mhlambe igcina iphelele emoyeni kungazange kwacacisa kuhle ukuthi uDonald Trump bamconvict noma bamconvict.